Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29/4/2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lamukela imbiko yesithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yezanu PF zesulwe ngenjabulo.
I-corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele i-economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngibutsho ukuthi ama-sanctions yiyo aphambili. Ama-sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe.
Kodwa abanye bathi lanxa befuna ukuthi izijeziso zesulwe, iqiniso ukuthi ayisizo ezidala ubunzima elizweni.
Zabantu bakhawulisa ngukhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu namasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe.
Udaba lokuthi abasebenza kwezempilakahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe ludala inkulumo.
Abantu bathinga ukuzwisisa ukuthi linto phambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Duhan esithi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF ngele Melika lele Bhilitani kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu Makhaza. Amazwe omabili akhangelelwe ukuqhubeka efake lezi zijeziso ngoba injongo ezafakelwa yona ilokhu ingaguqukanga. Izijeziso lezi zafakelwa inkokheli yezanu PF ukuyikhuthaza ukulondoloza amalungelo oluntu aqhubeka enyathezelwa nguhulumende. Ekhuluma lentatheli zindaba izolo, unkosikazi Duhan ukhuthaze njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asungule inkulumo eziqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe, kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lo mthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo elizweni. Ibandla lezanu PF lamukele imbiko le ngezandla zombili. Lanxa elemelika lingakaphenduli umbiko kaDuhan, selikubeke kwacaca esikhathini esedluleyo ukuthi ukuze lesule lezi zijeziso kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu, aqede inkohlakalo njalo alandele imithetho yelizwe ngemfanelo. Untungamile Inkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi kaboni zisuswa lezi zijeziso.
Umumo lo weZimbabwe owama-sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama-British nama-Americans athi wona i-corruption kuphela le mismanagement yiko sekulele i-economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama-sanctions yiyo aphambili. Ama-sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe ngoba ama-sanctions yoba phambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba bela kube kukhuluma ngokuthi ama-targeted sanctions. Ayisiyo ama-targeted sanctions lawo ngoba
IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba,
nxa bengasesibolekisi izimali lezo besivalela phandle njengelizwe leZimbabwe, sokutshengisa ukuthi yiwo ama-sanctions la. Njalo ungakhangeli nxa usema-targeted sanctions, abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje, abantu abangaphansi lapho emakhaza. And bahluphekelani labo bantu? Bahluthekisela ukuthi babe lomvukela, bavukele uhulumende. Yikho kuphela ukuthi bazobe ubuhlungu bagcine bevukela uhulumende.
njalo ba at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote abantu bevote bezondile bevote besithi bazondile enomuntu ozondileyo uyabe ngavumelani lalokho kukhona ngaleso sikhathi
amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yicorruption inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe
okukhona ukuthi iAmerica neBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho Nkomo umhlabathi iland leyathathwayo konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica neBritain le ingalandaba kusenzakala sibuyela isikhathi sombhukazwe lemuva bazange bebe le ndaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo khathesi umhlabathi sebeuthethwa ngabanikazi lapho lendaba khona bayalwa laba bantu kungenziwa yonke indle ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama sanctions ayiwa phambanisa ashupekisa abantu abantu magaza abantu phansi lapha bathwele nzima baphila nzima ngama sanctions enelokho abaza kuthola kodwa baza kuvalekela khonoko bese bekhuma lokunye okwabo abakufunayo ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe ama sanctions yiwashuphekisa uZulu weZimbabwe ama sanctions yiyaletha ukushupheka phakathi kwabantu ama sanctions yiyaletha ukuthi intandane zilale zingadlanga ama sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bashupheke balale bengadlanga wonke umuntu uyashupheka eZimbabwe ngendaba yama sanctions
umnumzana believe gawule yisiphathamandla sebandla lezano PF siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi umbiko kankosikazi Duhan undebe mbili ngalokho ibandla lezanu PF akumelanga liwuthakazelele kakhulu lowo mbiko
ngoba ngithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uZulu lokhu okutsho iZanu PF kusukela lale emuva lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu ngakho ke mbona ngathi ke uve lenje wabachayela ekhanda bona bezanu PF base bechake impembe lamagogogo ukuthi yiko kanye abahlala bekukhuluma kahle kodwa ngithi ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wamuthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku United Nations zavela kuwo USA zavela kuwo UK zavela kuwo EU zavela Australia zavela la manye amazwe ama Nordic countries laba ke bakholisa khona ukuthi uthe izizwe lezo ekazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izizwe lezo kuvela bangwazi abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcela amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo yikho mbona ngathi izizwe ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokho ukukhulunywayo wabuzidera labo bani bani lokho ngabantu abalutshwana kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa
siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo ireport wena ukubona njani
hayi ngiyakuzwa sibili ubambe lapha lalaphana ngibona ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenza lokuthiwa ngesilungu idiplomacy ukuthi lanxa ubechaya ngale achayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi ke uyamukeleka ke okwethuleni umbiko wakhe lowo ukuthi lalabana ade bemsola besithi uzaphuma lalokhu but hayi kodwa ukhulumile ngokuthi kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho ngibona ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokhu esingathi ngesilungu balancing the report passport utumbiki wakhe nje ungaziwaba nganqane ngokuphela thole ngapha la ngapha ezabukuthi ame phakathi laphakathi ayisiwo mbiko ophume esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti igijimela khona ukuthi izijezo zenotho lezo kazikho emthethweni yezi ezilimaza uZulu lomphakathi mbona ngathi nje hayi ubezama ngoba na kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona badla kuphoselwa emgqonyeni wezibi ngobana asiwo mbiko oqondileyo asazi ke ukuthi lapha kuyozala nkomani.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Udaba lokuthi abasebenza kwezempila kahle kumele baqale bafundiswe izifundo zokuzinikela kunhlelo zesizwe eze National Health Service Training and Induction Modules phansi kwesikolo se-Public Service Academy ludala inkulumo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo elecabinet.
The research training programs will therefore increase healthcare workers.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lwezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
Kungani singahlanganisi la ma-programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njenge-proposal ngathi inkarakata ye-proposal, does that mean ukuthi linto izabe vele isizimele laphana? Ngithemba ukuthi linto vele layo is focusing much on issues of patriotism.
UNkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi luqondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
And kathesi kunje abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe sithi izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Lela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA ugcizelela kulokho.
Yebo kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye nezempila kahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Izisebenzi zezempila kahle zivele zingaphili kahle. Amatitha bengaphili kahle, uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo. Kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
These things won't affect even the employees, the employer.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ibandla lezaphu liphakathi komhlangano weCongress lapho okuzakhethwa khona umkhokheli omutsha ozakwelama umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Umhlangano lo uqale ngolwesine kobulawayo ukhangelelwe ukuphela ngomgqibelo. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo wake wakhokhela leli bandla. Usibangilizwe ngomunye wabancintisayo labanye abathi umnumzana Strike Mkandla, Mark Mbayiwa, Matthew Sibanda, Bernard Magugu lonkosikazi Sithembiso Mpofu ohlala kwele Bhilitane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi ibandla leMDC Alliance selisole umbiko wesithunywa seUnited Nations unkosikazi Alina Duhan lisithi wethule umbiko wakhe ephakathi kokuzwa imbiko yabo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com libika ukuba imuli kamuyi uMaxwell Chimwamombe weHarare ifuna ukuhlawulwa imali engangamadola ayedlula inkulungwane ezilikhulu ngoba inkampani yeDoves yabangcwabisa ibhokisi elingelamuntu. Umuyi yena wayingcwatshwa njengomuntu ompofu ongelazihlobo i-Pauper's Burial. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, salibonani bantu baka Studio 7. Ya, hayi siyaphila nje sibingelele nje bonke abantu baka Studio 7 abasakazi. Yalikhuluma lo Josephat ePlumtree. Uyazi ngempela umnankagwa ukhalela ukuthi ama sanctions kakhishwe. Kwayena thina esifake kuma sanctions. Ngikhuluma kumanje ama border aka wonke amazwe asevulela ama border sokuseleni. Ngama sanctions kithi lokho ngoba sina sikhila abantu abaseBotswana South Africa. Uma bengakwazi ukuzanga kuyindlala kithi konke lokho. Ngikhuluma kwa DA kuva sithathe njani thupho usisenzani ukuthi ikorona lena nguyo selolwazi kwedlula wonke amazwe lawo lomhlaba lo osekungcina kavule laye kavule uselokhu evalile ngciye ngabe ukhalela ukuthi ama-sanctions kakhitshwe ama-sanctions okokutshona bekhala behlabela yeye kaziye ntikazela akusebenzi lokhu hawu baxotha abelungu lapha bethi abelungu ngababafuni namhlanje sebekhalele ukuthi abelungu babafakele ama-sanctions la ama-sanctions la mancane kube kuyahambi ngabavala sibi lokuthi ngijoyine indiza mchini vele be lama ambasadaba waseMelika ngaba baxotsha kuphela ukuthi iZimbabwe mpela into zabomlangakalo zikhanseli abantu beZimbabwe bathwele nzima mani basokolwa njalo ngakhala abantu beZimbabwe ngabantu esingathi ngama-hard workers basebenza bona babantu ngokuzimisela kabo siswele uhulumende hayi umnankagwa akayenzi kahle kavula amabhoda-ke kungenani sikwanise phela ukuthi siziphilele ulokhu ekhalela yeyo ama-sanctions kakhishwe yeyo ama-sanctions kakhishwe ekhitshele ukuthi ini bezona besona kangako khona manje utsha ama-overtarians abantu abalelizi yini nje ngempela naleyo kakele thina ngendaba yabo kwayona iZBC yabo lo kulobandlululo akukhulumi isindebele kuloke kubhizi ukukhuluma isishona hey ama-sanction hayi ntainti abafake mo ngiyabonga
ngiyalibingelela futhi iStudio 7 ngiyalibingelela konke bahlabe zulu ngeke sisize njengoba ikhuluma ngeradio ekhuluma kahle into zabantu icacisele into zabantu ukuthi zihlambuluke ngeke sikhulume izindaba zethu ezizibikayo ezikhala ngazo ayikhulume iStudio 7 sizwe singoba liyakhuluma siyezwa abanye bayakhuluma lathi naku siyakhuluma kodwa zethu asikhucela ngesikusana Studio 7 Studio abantu ngingumhlafu nanze South Africa ngubishop Khala vele bavala imali yami abantu bezimbabwe beyifuna from 2010 and now ngiyaphutheka manje loku ehamba ndla lapho babeyihlalele ekhangikhaya yokuza inkomo kwami kokuyi-2 cela kini yabo
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngu-50 Sondo kufo kaNdlovu laphana esitishini basakazi benithanda ukuthi nje ngibuze nje oro mani ngathola ithuba like lisibuzele oro ngutshuma oro mbano wezanu siyakhumbula umnankagwa engena
wathi yena ama sanction akusizo akusiyonto engabusifisela izwe emuva wathi yena vela angeke ekhale ngamakhi. I think it was late 2017 or early 2018 sita ama sanction I see wangabisela izwe emuva sithi abantu is time ukuthi siye ukukhala ama sanction silungisizwe wakhuluma yena umnanga kwengene esikhundleni izwe libulawa yi corruption ilizwe libulawa ukuthi kungabile accountability kubongqongqoshi manje seshone busy edlalisa imali ze state yenza ama anti sanction mas wenzani ngoba wasitshela wathi ama sanction akuyona into yobulala izwe and lawo ma sanction akusho ma sanction afakelwe izwe kodwa afakelwe ama individuals angaphansi futhi kwekhulu less than 100 individuals lama company nabo so asazi ukuthi lawo ma sanction engabulala kanjani izwe bese ngibuya laphana ngibe sengiqale ngiye ukuthi kangiye ngithibileke ngiyeqembeke phezulu manje sizwa ukuthuthwa ama overt lawo abothiwe bigitch abawabophe kakhulu ngoba ama overt yiwo abantu abazani isikupower ngenxa yabo babehlala nje besithi hey zani Europe manje walamba indlala sebeqala babhikisha bethi leyo mali abayihona incane ababotshwa yiyo yibo abayifakile ya inja manje idlumnikazi manje ngiyayithanda mayifika lapho ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
ngivinelele ku studio 7 kubasakazi kunye labalaleli bayo bakhona okukhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha oqhamuka laphana kodukuthi bakithi ngithanda ukuphikisana lokuhlaziya kuka ndoda lo ozibiza ngomfundisi kade ngifundisa imbumbulo ngikhuluma ngosibanda la kuyamangaza kakhulu ukuza umuntu ozibiza ngomfundisi athi yena ungumhlaziyi wezepolitiki kade engumlandeli wepolitical party uthi yena uma iMDC idinga ukungenelela kweSEDEC ethi ngabantu abangalangqondo abantu beMDC abafuna ukuthi iSEDEC ingenelele ekubeni kufanele izinto zaseZimbabwe zilungiswe khona lapho ekhaya ngisengisithi kuwe ke ndoda wena ozibiza ngomfundisi iba ngumfundisi othumayela ibhayibhili uyekele indaba sepolitiki ngoba suka usurobha abantu le nkonzweni ukuthi uyabathumayeza kati wena ubathumayizela ukuthi bayivotela iqembu lelo olisapota iZANU PF ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ngalwana mnyaka kuze kube le government ebusa ngokubambisana iMDC leZANU PF kwakungenelele iSEDEC khona lapho ukuze izinto zilunge ngoba iZANU PF injalo yona ekwenza ifuna ukudosela ingubo esayidini layo nakhona lokho indaba yePollard lapha kuPollard lapha ungathiyabheka wonke ama officials okuyiwo aphethe lowo mdlalo wePollard ngabe ZANU PF wabuya bebe ngonompembe wabuya bebe ngolaisman wabuya bebe ngabadlali phakathi enkundleni so yonke decision ethathwa lapha fanele ithathwe ngokufavor iZANU PF that's why iMDC ngiyabantu abahlakaniphileyo abafundileyo bedinga ukuthi kungene nelele ezizwe ukuze into yaseZimbabwe ilunge so ngithanda ukuphikisana lawe ke wena okhulumayo ozibiza ukuthi uyifundise kodwa ukhuluma imbudane nje into engazwakaliyo kuyangimangaza ukuthi uphuma emzini onjani labantu abakho bathini uma bekuzwa ukukhuluma imbudane efana nale uthi wena iNDC ikamba amanga ukuthi imota kaChamisa yadujula uthi akudingi ukuba lisotsha ukuze ubone ukuthi imota le yachayilitshe noma yachaya kuhlamba hayi mfundisi yekela ukukhuluma into ongalalwazi naye wena ngumuntu weBhayibheli chumayile iBhayibheli uyekele nje ukukhuluma izinto eziqondane lezepolitiki lapho kuthaye khona ibullet ifastela lisichachambe lonke ngeke ube kwazi ukuthi ifastela lelithaye yitshe noma yini so le into ikhulumayo uyeke wena uma usupport iZANU PF iba ngwe ZANU PF isupport nje iZANU PF yakho uyeke ukhambutshelisa umthwakazi amanga
kustudio 7 basakaza abahle linjani kulabalake yabi audio yayisavulakazi ubusewahamba njani kulini ngivame ukuthubela akusangeleki hhayi kubuhlushe uyazi ukuthi impela bawumuntu osupport iZANU osizwa abantu ngendlela abakhomenta ngakhona ey'ncinweni lapha kuba-audio akazi ukuthi usuke umuntu olenhliziyo enjani inhliziyo yakho suke ukuthi iyabilana mpeli yokubulala ngoba abantu bayahlupheka abadala bayahlupheka uze umuntu ezithi ngikhuluma ngabandlekezela ezinyembezi lapha egangeni akazi abantu babekhaya kwenzakalani wena kodwa ukhona ngapha ezimbabwe kumnandi uyagiya ugiya ngaso leso sikhipha sakwe siyelwa kumnandi kuwe ayi kodwa ngabe kuyahlezika konke loku okukhulunywa ngabantu shuwa abantu bezalo kususela kuyimnankakwa khona ngale kusaka uchabisa unkulunkulu nje abangenele nje bonke ngepanishment wonke abapanishe bonke shuwa asikhulule ebuzimeni esikimo sihluphekile bantu benkosi kenzalo sizweleni shuwa kanti laba abantu banjani bantu ayi yalo uzima lokho kusene ukuthi ngapha wathi uvuka ngotopi ukuthi ufile edaba yokuhlupheka nje aya yes abantu bazaluka basixolele shwa basuke nje embusweni banikeza abanye abantu chance kusinde kudedelwana nje shwa obantu
sanibonani sanibonani abantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo hayi kodwa abantu bakhithe akula muntu ongaliboni ukuthi izwe lakhithi kuyihlula ilizwe leZimbabwe liyaphela abantu liyaphela ilizwe liqedwa yisela leli mnangagwa leli mnangagwa sefakela abantwana beZimbabwe ihlazo yikubona amaoveti eyitoyitoya sho yikubona amaoveti edemonstrator ebotshwa enjalo sebevukisa abanye kabala nyawo abayaqhula bafuna itreatment kodwa bayabotshwa kuthi abayejini kukothiwa ngupresident mnangagwa lo president ungcolile lo isela leli lingcolile leli lo vele ngeke wafaba ngupresident akula president onje sho umuntu obopha abantu asebegugile njengalabana ebabopha mpela akodwa ishemu lo muntu lo amnangagwa shemu mpela kodwa iqiniso liyavela ukuthi ilizwe lelavele lalingavalelwa ngecorona ilizwe babevalele ububi babo bevala ububi babo iqeda bithi corona lelana vele asolizwe elalingavalwa kuqanjwa manga kuthiwa kuvalelwa icorona ngoba icorona izalo uphiyefu umkhuhlane izalo uphiyefu obonwa ngumuntu wonke ongalaphekiyo umkhuhlane oqeda abantu khuluma kanje bavale ilizwe bona balezidumbu ezingaki phansi balezidumbu ezingaki bevale ilizwe bithi corona corona loba kungabalwa inamba yabantu ababule icorona leyo kubale izidumbu zabantu bezalo uphiyefu uqathaniswe sibone ukuthi izidumbu eziningi ezabobani ngoba iqiniso inamba yakhona ezalo uphiyefu ngeke uyithole abantu baningi kakhulu ababulawa ngabantu labo abanye abantu babanyamalala itayizamana banyamalala lamanje abantu bathotshwa bathunjwa banyamalala inamba yakhona ngeke uyithole ukuthi kona abantu ababulawa izalo uphiyefu bangaka bazibula vele icorona kajana corona ifika izolo le
sanibonani bantu bakastudio 7 ngicela ukuthi nxa ngingakhuluma indatshana yami bakithi ngiyizikhulu ukuphuma emoyeni ukwenzela ukuthi ngibe kwazi iindaba zami ngingazingenisa njani ngiyacela sivi lapha ngikucelayo ukuthi mina ngomunye wabalimi lapha ematoko so ngomunye wabalimi ukuthi sithole ikhombana kusonto elula kathi sizulu iyathwala iwithi yethu iwomile isemasimini iwithi isilime sithi singavela sinedwe sihle simile khonapho singasadleki
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika. Ezinye izigaba zelemelika ziqhubeka zisiba lenani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eliphezulu lanxa ilizwe lonke jikelele selilamanani aphansi. Isigaba se-Texas yiso esilenani eliphezulu elabantu abedlula amakhulu amabili 237 ababulewe yilumkhuhlane izolo nje kuphela. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas, umnumzana Jerry Twala Jackson, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Msakazi, igciwane leli elithulela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kumabonakude la kumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela iindawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu iindawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene ukuthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinazelela ukuthi iindawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu kukhona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoke isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngeke ugqokise umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seDallas eTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lamukela imbiko yesithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Duhan othi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yeZANU-PF zesulwe. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilo ntungameli Nkomo.